tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Jona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 5 kuNcabakazi 2018 ngintungami linkomo endabeni zethu lamhlanje
bayahumana abantu laba yazi nxa umuntu vele isiphukuphuku ukhuluma into ecaphula abantu yibo abathuma abantu kasese umsosha lo obulela abantu ohlale kwazana 7 lapho babuye bamthatha bahamba naye.
Ukufuthelana kuyaqhubeka eHarare phezu kokuhlukuluzwa kwabantu libutho mahlayana nje.
How would abe MDC Alliance uba uchamisa ungenisile udaba lwakhe Constitutional Court ngemva kwamalanga ayasingathi isikhombisa. Wasokuza ukuthi iConstitutional Court ifisihlala phansi ibize thola hayi.
IMDC Alliance ikhangelelwe ukuphikisa impumela yokhetho lukamongameli emthethwandaba kuliviki. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Sokuqhamuke ukufuthelana okubi eHarare phezu kokuhlukuluzwa kwabantu libutho lona elibikwa lihamba lichaya abantu mahlayana nje emalokichini. Lokho kulandela ukubulawa kwabantu abayisikhombisa libutho njalo ngolesithathu ngesikhathi abasekeli be-MDC Alliance besola impumela yokhetho ngokutshengisela ezitalateni. Imifanekiso esiyibonileyo iveza abantu abatshaywe baba manxeba-nxeba umzimba wonke. Le yinto esole kakhulu isiphathamandla se-MDC Alliance umnumzana Peter Moyo. Yena onqobe ukhetho lokudinga umeli weSouthern edalele eParliamente.
Into leyi ezakalayo ukuthi amasosha ahambe ichaya abantu kuyinto esizisa ubuhlungu kakhulu. Sahlukuluzwa thina okwesikhathi eside ukuthi sizagcina singasayesaki ukufa kwakhona ngoba yiyo injayelo yethu. Amasosha kabafuzanga babuye ukuza hlukuluza abantu ngendlela abayenza ngayo. Ngumsebenzi wamapolisa ukuthi bamaintain i-law and order. Abasotsha nxa sebizwa ngubani obabizileyo ukuthi kona babuye bazosihlukuluza ngendlela abasihlukuluza ngayo. Osokutshengisa ukuthi kona ilizwe leli nabantu basemazweni fuze babone ukuthi izanu yizanu kayisiyatshintsha. Yikho okukhona lapha. Bayahamba kathesi abantu balimeni abaningi okusezisabisayo lapha. Kodwa yazo abantu abesadake laba e-Africa Union esinto zi-right. Angazi ukuthi kibo nxa kusifa abantu 2000 yikho abathi kona sokufiwe nxa kungafa one kakufiwanga. Ngapha thina ingazi umuntu one afe asikufuni vele kodwa asifuni la kuzwanana nakho abantu abanjalo kasizwanani.
Iziphathamandla zebutho zibikwa zisithi amasotsha achaya abantu la ahlukuluza uZulu weHarare kayisiwo masotsha oqobo izigebengu nje. Uthini ngalokho?
Bayahumana abantu laba. Yazi nxa umuntu vele isiphukuphuku ukhuluma into ecaphula abantu. Yibo abathuma abantu kathesi umsotsha lo obulela abantu ohlale kwazana 7 lapho. Babuye bamthatha bahamba naye lephuma yabo. Baya ngaphi laye nxa kuyikuthi kona ngabantu izidebengu nje ezihamba ziganga. Babathethe ngaphi? Bayathatha abantu besiyachaya abantu emagangeni lapho. Bakhawa ukuthi kona thina siyisithutha sikwazi into esiyenzayo lapho. So into ekhona lapha yikuthi kufuze abantu beZimbabwe simanyane abalimalayo abahlukuluziweyo abanehlobo ezifileyo ukuze simanyane andisu abantu laba beZimbabwe Defence Force lohulumeni ukuze sibasuwe.
Umnumzana Peter Moyo unqobe ukhetho lokudinga umeli weSouthern edalele eParliamente njalo ngweMDC Alliance. Sixhume njalo ilunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma laye osole ukuziphatha kwamasotsha.
amasosha akumelanga ayifike esigabeni sokuthi wona asehlukumeza abantu njengendlela le engiyibona kuma video njengalona umsosha engihambona edula directly ekhombele abantu abagijimayo abangahlobanga bona yena kodwa wadubula directly kibo abanye babengabona bedubula laphezulu ukuthi ukuthi babe sethusela nje okuyiko esingakuvuma kodwa ukuthi udubula abantu directly ubona bengelazikhali zokubisela usuka ku-DDC ingqondo ngoba mbona nganto sosuba yikubulala ke lokho akusiko kulungisisa ngoba umsebenzi wamapholisa lamasosha yikugcina ukuthula lokuvikela isizwe hathi ukubana kubulawe isizwe. So nxa besenza kunoku abakwenzayo hhayi asingeke sakusekela kulunganga, akumelanga bahlukumeze abantu, kumele kube ukufaka ukuthula phakathi kwesizwe nxa abantu bexabana, hathi ubana kuhlukumezwe abanye kuthaya abanye kubulawa abanye. Lokho mina kangivumelani lakho ngempela ngoba kumele sihloniphe impilo yomuntu, kumele sihloniphane njengabantu, sifunde futhi ukuzwelana lokutholerethana ma imbono yethu ithiyeni.
Abaningi bayazibuza ukuthi umnankagwa njengoba ehlezi echumayela ivangeli lokuthula, kungani engawamisi amasosha lawa kumbe abotshwe?
Amasosha amapholisa labo ngabantu abalengqondo zabo ezioperatha bebodwa. Ungathola kwabantu kona benza kona okungabomi ukwenzela ukuthi kona uhulumende okababa umnankagwa ugconwe. Kodwa-ke mina into esengiyifisela kuthi nxa sokuphumula egceke lokhu sesifisela ukubona ubaba umnankagwa ethatha ama-steps okuthi akulungisise lokhu once and for all.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezanu PF. Kusenjalo useneta weMelika umnumzana Cory Booker sesole kakhulu ukubulawa lokuhlukuluzwa kwabantu mahlayana ngamasotsha. Embikwena wethu le enkundleni yeTwitter, uBooker usole njalo ukuzingelwa kukamnumzana Tendai Biti OMDC Alliance ngamapholisa kanye lokuhlukuluzwa kukanina. Ephelithane khona amalunga edale lePhalamende yagoqela unkosikazi Kate Hoy sekhuthaze uhulumende wakulelo lizwe ukuthi angemukeli impumela yokhetho leZimbabwe ngoba lungaqhutshwanga ngemfanelo. Umanyano we-MDC Alliance ukhangelelwe ukuphikisa impumela yokhetho lukamongameli emthethwandaba kuliviki. Kubika intathelizindaba yethu uBathabile Masuku.
Isisekelo sombuso weZimbabwe siyavuma ukuthi abanqotshiweyo baphikise impumela yokhetho lukamongameli phakathi kwensuku eziyisikhombisa ngemva kokumenyezelwa kwalimpumela. Lokhu kutsho ukuthi umnumzana Chamisa kumele abe esehambise isikhalazo sakhe enkantolo kusiyafika umhlaka 10 Ncwabakazi. Igqwetha kusisekelo sombuso umnumzana Lovemore Maduku ongomunye wabanqotshiweyo kukhetho lokudinga umongameli uthi nxa uChamisa efuna ukuphikisa impumela le kumele ahambe elobufakazi bama V11 forms.
Kukhothi kunenikwa ne-evidence yaye ma V11. Ma V11 ane-candidate yesiyangayiri mu-election. So
umthetho uyavumela ukuphikisa impumela yokhetho kodwa ekhoti kuhanjwa ne-evidensi yama-V11 njalo uChamisa ulama-V11 afana lawo wonke umuntu obencintisa ekhethweni lokuba ngumongameli. Mina ngokubona kwami kuma-V11 forms engiwatholileyo impumela iyafana lalokhu okukhitshwe yizeki.
Isisekelo sombuso sithi umongameli kumele agcotshwe ngemva kwensuku eziyisichiyagalolunye kwethulwe impumela yokhetho nxa ingaphikiswanga. Kodwa njengoba uChamisa le-MDC Alliance yakhe besiya enkantolo, uMaduku uthi umthethwandaba kumele ukhiphe isinqumo sawo ngemva kwensuku ezingamashumi lane. Ocubungula ezombusazo umnumzana Bakla Tambo uchasise ngokungenzakala ngemva kokuphikiswa kwempumela yokhetho.
Ngawe ukuthi abe MDC Alliance uba uchamisa ungenisile udaba lwakhe Constitutional Court ngemva kwamalanga ayo singathi isikhombisa. Wasokuza ukuthi iConstitutional Court ifisihlala phansi ibe zethotha hayi ubaba uMnangagwa ube ngumuntu owine ngendlela esemthethweni. Lokhu ke sokuza kusho ukuthi ngemva kwe 14 days akucala ezokuthi kuzwakale iConstitutional Court uba uMnangagwa usengavunyezwa ukuthi agcotshe ukuba ngupresident 48 hours after.
Abasekeli bakaChamisa sebekhangelele ukuthi akwenzeke udaba lolu enkantolo kuliviki. Lanxa abanye besithi gabalalo ithemba ngoba imthethwandaba isebenza yeyamele kubandla lezanu PF. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Singene kuhlelo lwabasakhulayo lo Mike Wobe West Studio 7.
Yiku dibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike Wobe. Namhlanje sixoxa lo Reinhard Ncube ongisakhulayo obencintisa kukhetho olusanda ukudlula. Yena obekhangela ukuba lilunga ledala lephalamende elobhengula Njube constituency. Sixoxa ngomongameli Emmerson Mnangagwa osanda ukunqoba kukhetho oludluleyo. Ncube, ngiyakwamukela kuhlelo. Umbuzo wami wokuqala, yini umbono wakho mayelana ngomongameli wethu omusha uEmmerson Mnangagwa?
Into engayitsho mina ngomongameli wethu omusha umongameli Emmerson Mnangagwa, ngikhangela from isikhathi engena kuba umongameli weZimbabwe, nanoma ekhuluma bengibona engumuntu oqotho, ngumuntu ozimiseleyo, ngumuntu ofuna utshintsho. Kodwa ngibe sengikhangela ibandla okilo, ibandla leZANU-PF, le system engathi mina yisystem yeZANU-PF yatshengisa ukuba inkulu kulaye, inkulu kulezifiso zakhe. Nanoma yini oyifuna, isystem endala, isystem abantu abangayifuni, isystem elokuncindezela abantu, isystem elokubulala umkhonomi, elobugwelegwele kakhulu, isystem enkulu kulaye edlula yena, edlula izifiso zakho. Ngakho ngikubona nje kuyingani kuyini enzima ukuthi egcwalise izifiso zakhe loba eguqulele lizwe abantu bephile ngenjabulo, konke kube kuhle, lomnotho lizwe ube muhle.
Iningi labontanga belisekela uadvocate Nelson Chamisa ngenxa yokuthi ubathembisile ukuthi angangena esikhundleni sokuba ngumongameli wayezathuthukisa impilo zabo. Ubona ngani uMnangagwa uzakwenza lokhu na?
Ukuthi uzakwenza uMnangagwa ukuthi athuthukise impilo zomuntu onkomotsha, umuntu onkade ekhangelele utshintsho, kuba nzima ke ukuthi ngithi usengakwenza kumbe singakwenzi. Kodwa ngathi mina ngesystem yeZANU-PF, nxa engazange watshintsha isystem yeZANU-PF, watshintsha icabinet, wakhipha abantu abadala wafaka abantu abatsha, angiboni kusenzakala lokhu. Ngoba sikhuluma ngabantu abakhohlakele okweminyaka eyi-38, angeke wasigoqa sesiwomile isigoqo. Sokungatshintsha yebo, ye umuntu owane guquka, umuntu owane, kodwa angiboni timi yonke iguquka.
Uyazi mnumzane, ilizwe lethu okwamanje li-divided ngenxa yokuthi kulabanye abazondileyo ngenxa yokuthi babesekela u-advocate Nelson Chamisa, njalo babona ngani uMnangagwa uqilibezele kukhetho lolu. Njengomunye wabasakhulayo ozwisisayo ukuthi kuyini okwenza ukuthi basekele yena uChamisa, uMnangagwa kumele ayenzeni ukuze abambanise izizalwane zonke zeZimbabwe ezimsekelayo, njalo lezo ezingamsekela?
Ya, khona kuliqiniso ukuthi abantu bazondile, ikakhulu intsha, abantu abasakhulayo bazondile. Lokhu kubangelwa ukuthi abantu bengasafuni umbuso omdala, umbuso weZANU-PF. Abantu abasafuni ukubuswa ngumuntu abacabanga ukuthi useguge kakhulu. Okuya kuba ngelithi abantu basekele uChamisa, abantu bacabanga ukuthi kumbe bafila ukuthi iZANU-PF isiba disappointile, idlale ngabo. So abantu lapho, mina ngumunye wabanye ade begijima kulolu khetho ukuthi ngibe ngu-MP, ngumuntu omutsha, bengingena ezindlini ngikhuluma labantu, ngibazwisisa ukuthi kathi vele bezwa njani ngombuso okhona. Into enginanzelele kakhulu ukuthi abantu bebengasafuni ipolitics leyendala, njalo becabanga ukuthi ipolitics endala ingasuka ngokukhipha uMnangagwa, ngokukhipha iZANU-PF. So lokhu ngoba abantu kathesi uzokwenza ukuthi ZANU-PF winile ya ile zihlalo eziningi eParliament kwedlula MDC anjalo uChamisa utsedliwe abantu bafile ukuthi no lapha siqeliwe sirojiwe isystem vele ndala isisenza ekujayeleyo kathesi izo li divided kanje. I think i solution engaba khona, the only solution esifunaka leZimbabwe lapha yikulubisa lolu tshintsho. Awuneke abantu wabahlanganisa, awuneke abantu wayenza ukuthi bekuthande bethanda umbuso wakho ungaze ngobanika into esebeyifuna. Kathesi into bayifuna abantu abasafuni politician, abasafuni izithembiso, sebefuna utshintsho ngokwalo. Abalandaba lo muntu ungananzela ukuthi into le ayilandi umnankakho, ayilandi noChamisa. Abantu bakhangele ikusasa labo, ikakhulu intsha balwela ifuture yabo, balwela ikusasa labo. Balibona seliphahlakele nje kathesi kunje.
Hayi, ngiyabonga Ncube. Bafethu isikhathi du nxa usanda ukungena kuhlelo, usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo Reinhard Ncube, yena obencintisa kukhetho olusanda ukudlula. Sixoxa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Kwanelo kwalamhla, masidibane ngevikezayo. Olivalisayo nguMike Hobe, libe leviki elishukele.
Siyabonga Mike. Siye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Silo Gibbs Dube.
Ngilo baba mkhulu, babe lobola
usenziwe manje.
Kangelo kokobe
tunamasiko,
babe.
Namhlanje ke uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngokwenziwa ngamanye amantombazana aseyiwo ke asezidingela amajaha ukuthi kambe umuntu uqalisa ngapi esiya ngapi. Ngilenhlahla ngoba ngilomnumzana Ezra Jesus Banda, kuzobuya ke lo nkosikazi Zakhile Liline uMadube kula ngale ke kweBotswana. Ababili laba ke zincwadi kwezamasiko esintu. Baba Sibanda, kunjani?
Ngiyaphila kunjani Dube?
Hayi, ngiphile kahle. Madube, kunjani mama?
Ngiyaphila kunjani Dube? Ngiyabingelela lo Sibanda.
Hayi, kuhle kakhulu. Ngizahle ngiqhaze ngawe ke Madube. Baqalisa ngapha amantombazana nxa ukuthi bezidingela amajaha. Uyaliphosa njani lezi?
Abaningi uyaqala khaya lesikhwama sokuhlala umuntu ongizabo ukuthi isikhwama esinjani. Abanye umuntu uyabezifunela imali. Abanye uyabe vele kulabo mama laba abangahlalisekanga, uyabe vele efuna ukuthi angaphela umuntu ongubaba bahla imagine izinto ezisemhlabeni. Bakwanisa kwezinto ezinjengaleli lizwe engilo mina ngambona abanye umuntu ufice lokuhlala engahlalanga kuhle wazibutha nje umuntu ongumama. I-attraction nalayo ukuthi ubaba uze ecine ekhangela intado ungamelanga ukuthi ngabuyise eyibonile. So bakwenza ngendlela ezijeneyo.
Ye, tisa wakwenziwa ngakho khonoko.
Sokwenzakala kakhulu njengoba sitsho ke uMadube lapha. Into ezakalayo lapha Dube ukuthi ke osisi kulezi nsuku benze lokho kuthiwa yikuzimaketha, awusafani nakudala. Abakwenzayo kathesi ukuzitshengisela ngokugqoka kwabo, bebanga izigqoko zane ziyathi mpampalala, zitshengisela labo hamba khona isigqoko sangaphansi, lokusala ke imilenze egcekeni, lokuthi ke balungisele ezinwele zabo, balungisa yonke into. Khonokuyana okuningi kayisukuthi kuthiwa yikugqoka kahle, yikuzama ukuzenzela ukuthi ukuzithengisa emuntwini weyindoda. Ngoba ke bayakwazi ukubana ke amadoda amaningi imizwa yabo ke ilula kakhulu. Ekuboneni umuntu onjiyana ke sewuve kwangena enhlizweni kwashaya phakathi sehawukela.
Kodwa kuyangizini Madube khonoko?
Ye, kuyenzakala bakwenza abomama phandle lapha. Mina sengike ngakubona, ngike ngahlala kweyinye indawo khonapha, ngingakahlala lapho sesihlala khona. Kulo mama nje wayethanda ukuthi ahlale nje vele azihlalele ntivile, ahlale vele kungabi indaba zalutho. Waze wagcina ngilanga ngibuza ukuthi kati wena okwenza uhlale sowenziwa kwini. Wayesithi hayi kulo muntu engimfunayo manje noma ngimkhangela mbona ukuthi angamtshela ngasoza engxinyazisise mpumbe ukuthi ngingahlala engxinya ngabe lokho ebona. Elokho ebona uzagcina esondela kube yinto nje ngicine esethandana laye kodwa into embi.
Nxa sokunjalo baba Jisa uyabe songazani ke phela songani akusalunganga.
Abachiyananga kakhulu ke abanye ke osizo sithi ukuthi bonke abasachiyananga lalana abathengisayo. Ngoba ke bonke kwenziwa yilana abathengisa abambe ebusuku abathengisa imizimba yabo phandle sebefana nabantu balezi nsuku ngenxa yokugqoka lokuthi ethengisele sengathi kufleta le ndoda ngabo umuntu ayo botheke indoda engayazi. Kukanti ke kudala mina ngangibona ke odadewethu besiye emfuleni besiya ukha amanzi ubona amadoda ebakhangela bona bengakhangelanga enganakile umuntu. Indoda izifike eduze ikhulume naye imkhulumise enganakile dubhura umlomo ehamba aze ayefika ke lapha khona engazange akhulume nomuntu lowana amthithele umuntu kaningi okwesikhathi eside lwana usithi la icine sivume ebingelela. Aba kathesi-ke kuhlangana khonapho ke Dube kuhle kuye emacansi ngalelo langa.
Khonokho ke yikho phela Madube ongani kuyahlupha nxa sesigalela udaba lolo.
Uyahlupha kakhulu ngoba awungeke ukuthi ubone umuntu khonapho uvele suhle wavuma ilanga lengakachoni susiye emacansini ekuqineni futhi lizagcina engxenye lingena emacansini la lingazivikelanga. Useyavuka kusasa usuwumuntu ongakwazi ukuthi isemo salo kadulelelayo ngumuntu onjani. Engxenye akutshela athi hhayi angifuni njazi lo mkhwenyana. Wena engxenye awuguli kumbeni uyagula. Kusisa uzavuka usubona ukuthi uyenza into engayisiyo. Ngokwehluleka ukubamba iminzwa yakho ukuthi uyibambe ungumuntu ongumama. Abantu abangumama ngathi abafunda ukuthi ezinye izinto siyazibamba uzibambe sibili uyekelane lakho uyekela inature izenzele ukuthi umuntu ongubaba kulanda ekhonthweni umuntu ongumama uzulanda umuntu ongubaba ucini kuwele engozini.
Ye vala kulapha Jesu.
Ye kodwa ke vele into ehluphayo le Madube kulezi nsuku njengona kusela umuntu okwathi ngiyakuthanda emuntwini. Abantu sebecabanga ukuthi icansi yiwuthe ngizothanda. Bongakhumbula lapho kwathi umuntu I love you kumbe ngiyakuthanda angeke uthole. Izikhathi zangikhona esiphila kuzo yikho kunje yikho abantu bezala amahlana yikho umkhuhlane igcwele
qiba-ke Madube
asizameni ukubuyela esikweni lethu ube ngumama umama oleri-right owenza ukuthi noma labantwana abangamankazana bafunde ukuthi hhayi umfana kagijimiswa ngumuntu ongumama abafana ngangcono alandele wena ayikhona ukuthi wena ugijimisa abafana so mama sibe ngomama bale kusasa e-right kwenze ukuthi sifundise abantwana bethu labo bakhule bengabantwana bale kusasa elungile.
Yes, malapha-ke uhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngithathe leli thuba ukuthi ngibonge ubaba Ezo Jesus Banda lomama-ke unkosikazi Sakhile Lilene Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale
siyabonga jaheli dala Gibbs Dube ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Nansi isaziso esiqhakathekileyo. Kuqala ngelanga lokhetho ngomvulo phela mhlaka 30 kulinyanga. Istudio 7 iza kwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho. Phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo-6 o'clock lezantambama ezika-7 sizabe sesilethulela njalo izindaba emini kusukela ngo-2 o'clock kusiya ku-5 o'clock. Kusukela ngomvulo khonapho kusiya kumhlaka-7 ngoncwabakazi sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kHz medium wave 15295 kHz la ku 17820 kHz. Kongozelani ku Studio 7 nsuku zonke lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho lakho konke okwenzakalayo elizweni. I Studio 7 umsakazo wakho.
Asambeni thina
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Swanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabingelelana Nkomo, siyabingelela abalaleli, sithemba bagcinakele, sithemba baphilile kundawana zonke abakizo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje sizafunda umbhalo wethu umbhalo ojwayelekileyo kakhulu encwadini kaJohane ngusahluko ngo-14 uview undima yokuqala ifundeka kanje. Inhliziyo zenu mazingakhathazeki, kholwani kubaba likholwe nakimi. Sithola uJesu ehlezi labafundi esazi ukuthi uza yabethelwa usebhekanele siphambano. Sithola uJesu esazi ukuthi esuka lapho uzaya eGetsemane. Uhleli labafundi uyadla uyabona uyabatshela ukuthi useza kuyanikelwa useza kuyakufa esiphambanweni. Lithi iBhayibheli babonakala abafundisi behlulukelwe bebhekane lobunzima lobu Jesu owayekade sebatshele ngabo ukuthi yena uzasuka kibo abatshiye. Manje maye batshela ukuthi yena useza suka kibo kuyabadangalisa inhliziyo kuyabephula umoya bakhanye sebehlulukelwe. abese tu Jesu uma ekhuluma labo ebabona behlulukelwe uthi kibo inhliziyo zenu mazingakhathazeki kholwani kubaba likholwe lakimi ngithanda ukukhuluma lamaZimbabwe kade abaningi bekade bekhangelele ukhetho esidlulekilo abaningi bebekade bekhangelele ukuthi kuzoba lo tshintsho oluthile abanye bebelama candidates abakade bewakhangelela ukuthi azanqoba namanje sikhuluma kanje abanye lokho ebehlulukelwe kodwa namhlanje ngithanda ukuthi ngiliphethumezele izwi lenduduzo uthi uNkulunkulu inhliziyo zenu mazingakhathazeki into esidingayo njengamaZimbabwe esikhathini mase singana inhliziyo zethu sidangele ngenxa yalokuthi imphumela kade siukhangelele kasutholanga mhlawumbe ngikhuluma kanje abanye lokho ebekade bekhangelela ukuthi kuzavuka kunje kuvuke kunjeyana kodwa akusabanga ngokuthi nje ngokufisa kwabo kunthanda ukuthi ngiduduze ngikhuthaze abantu ukuthi sazi ukuthi uNkulunkulu nguye owazingcono kulathi sonke kanti amakhosi futhi inhliziyo zawo saziwa nguye lithi iBhayibheli inhliziyo zamakhosi zisesandleni sikaNkulunkulu ikusasa lethu lihlelwe nguye bantu bakithi singakhathazeki uthi uJesu inhliziyo zethu mazingakhathazeki amapoliticians singawathemba kodwa kabathembakali ngoba labo ngabantu bangalithembisa lokhu bakusasa bavuke bengasakwenzi lokhu akade bekuthembisile kasithembenini kuJesu kasikholweni kuJesu uthena inhliziyo zenu mazingakhathazeki kholwani kubaba likholo lakimi masikholwa kuJesu kasizi ukukhathala masikholwa kuJesu asizi ukukhathazeka masikholwa kuJesu lanxa kubuhlungu sidlule enkingeni ezibuhlungu lanxa sidlula kulokhu nalokhu ya masikholwa kuJesu siqhubeka silethemba lokuthi kusasa lingcono liyeza ngoba yena uNkulunkulu uthembekile wethembekile lo othembisileyo ukuthi asozukusishiya gakazi ukusilahla inhliziyo zenu mazingakhathazeki maZimbabwe kholwani kubaba likholela kuJesu othena yena indlela leqiniso lokuphila akekho za kubaba ngaphandle kwakhe inhliziyo zenu mazingakhathazeki thembani kuye yona lidwala laphakade ongazi ukuguquka elithi izwi lenkosi abathemba uJehova bayofana lentaba uZiyoni engayikuzamazanyiswa lithi iBhayibheli uqalekisiwe lo themba emuntwini
akuyiphethe mfundisi
babona amandla wonke siyakhuleka ukuthi ngaleli zwi khuluma ngalo bawupholisa ududuza inhliziyo babona amandla wonke usinikeza ithemba sikwazi ukukhangela kuwe sikwazi ukungasathembi amapolitician kodwa sithembe wena ngoba wena nguwe wodwa othembekileyo siyakhuleka ukuthi busiseke abalalela ubusisele abaphathi bohlelo usigcine usivikele usilondoloze usiphumelelise njengoko thembisa kwakho ezwini lakho ngegama likaJesu Kristu siyakhuleka amen.
Amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi Angliston Sibanda. Sibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Sile temba libusisekile ngompalo kamfundisi.
Baba, baba, ngikuqile ngalesi sikhathi ngicela ukusizwa nguwe. Wena Jehova onomsa wonke. Wena baba wentantane. Wena ongela ukuthi umuntu akanayi imali. Othanda sonke Nkosi emhlabeni. Ngiyakhuleka baba ngalesi sikhathi Jehova nomsa. Ukungihlenga baba phakathi kwezitha zonke ebengiphila nazo emhlabeni. Ngesaphi isandla baba ngaphumelela ngegama likaJesu. Ngiyakhuleka Jehova nomsa ngalesi sikhathi. Abanye ababengikhomba baba betha ngeke ziphumelele. Angeke ezenze lutho. Uzokuzwana ningathi kuze kube nini. Ngegama likaJesu baba wa Nazaretha. Okwathi lapho nala inhliziyo yami ingasavumi. Wangiphakamisa Jehova nomsa. Wangibeka kwesaphi isandla. Ngakhanya Jehova nomsa. Ngaphumelela ngegama likaJesu wa Nazaretha.
Ingoma kaNothando Ndlovu ehlabela ke kamnandi esiqibela uhlelo lwethu lamhlanje kulilanga lesonto. Ukuzigqiba izosuku sikhangele ebezihamba phambili. amabutho abikwa iqhubeka ehlukuluza abantu eHarare njalo abantu badanile njalo bafuthelene ngalokho. Umanyano MDC Alliance ukhangelelwe ukuphikisa impumela yokhetho lukamongameli enkantolo kuliviki. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungamili Nkomo. Asihlanganeni kundaba zekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.